Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Sevia Kasukuwere uqhubeka ngumkhankaso wakhe ngoba ephikise lesi sinqumo emthethwandaba.
Ma ungakhangela uKasukuwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama-structures ezangiphika ahamba loKasukuwere.
Ivandla lesi lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Sevia Kasukuwere ngoba kuyindaba yomndeni.
Thina bebandla le-CCC siyakhangela sicubungule, kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izano inyamazane njani.
Intengo yempahla, ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezidluleyo.
Kulosizo ngalohulumende layo kwenza ingani konke lokhu kakubone ngithi sesisebenzela izisa futhi nemali yakhona ayikwane vele konke okuqakathekileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Sevia Kasukuwere uqhubeka umkhankaso wakhe ngoba ephikisele sesinqumo emthethwandaba. Lamuhla uKasukuwere ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathele zindaba eJohannesburg kwele South Africa. Omunye wemibuzo ekhangelelwe ukubuzwa uKasukuwere zintathele zindaba ngokuthi uzahamba nini eZimbabwe ayekhankasela ukhetho. Lo ngumbuzo obuzwe njalo omunye wabasekela uKasukuwere umnumzana Ntokozo Msipha ngontungameli Nkomo Studio 7.
Ngingakunika i-example Baba Nkomo, 1979, Zorewa president, Robert Mugabe in Mozambique. Look at that historical case, ukuthi uMugabe wangena eZimbabwe, usele isikhathi esinganani kodwa wayiwina election. If I am just to refer you to that one case, ukuthi election is about ama-supporters akho phansi and how organized ayo people down there. Ma ungakhangela uKasukuwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama-structures ezangiphika ahamba loKasukuwere. Ama-structures ayiwo okumele ukuthi ngavo azovotela umnangakho. Yiwo ama-structures akhampenela uKasukuwere phansi kuground, kuma-village, kuma-cell, ma-district, ezindlini zabosabhuku zabo-chief. Yikho lapha i-message kaKasukuwere echunyayelwa khona, which takes us back to 1979, ukuthi izano ngo-1979 iyayikhampena njani ngesikhathi sikamzorewa. UMzorewa ekhampena ngama-helicopter, ekhampena ngamabhasi. Ababekhona bayakhumbula ukuthi uMzorewa ethatha ama-helicopter esiye emakhaya, i-helicopter siyajikiza inkwe emakhaya, uMugabe eseMozambique. Kodwa wangena uMugabe kusele 4 weeks, March, wayiwina election with majority. I-election iwinwa ngokuthi ngobani abakhampena bangaki ama-supporters akho ku-ground. So u-ground phansi, i-HCC ground. Yikho abantu omnangagwa labo ngabangani bakhe sebesiyayilwisa at court level, ngoba phansi ku-ground sebebonele ukuthi akula success phansi ku-ground. Ungakhumbula recently about 3-4 weeks ago bake bazama i-demonstration against Kasukuwere eMount Darwin. But that particular demonstration, I zange ibanike abafisa ukuachieve okwananzelelekayo ngedemonstration anelana ukuthi hayi phela lojaha abantu bayamfuna kule ndawo.
Lo ke ngomnumzana Ntokozo Msipha ongomunye waba kumkhankaso kamnumzana Sevia Kasukwere yena onxintisa kukhetho lukamongameli ezimele. Untungameli uphinde waxoxa locubungula izombusazwe uDr. Shepherd Mpofu.
Mina ngokubona kwami uKasukwere singathi ngumuntu lo wabathi party spoiler. Inde uyabezo spoila iparty yezana uPF ngoba engubonayo mina ukuthi uKasukwere angeke aba le support edlula yezana uPF o support edlula eCCC ngokubona kwami uKasukwere engagcina eyilokhu aba ukuthi kingmaker kupolitiki ukuthi uzathatha amavotes awezana uPF a reduce ipossible margin yokuwina kwezana uPF loba beriga nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenze basebenzisana ndawonye. Mina mbona ngani nxa kungaba lokhetho olufree and fair zagcina sekweyinye iGNU lapho kuzabe kulo Kasukwere lo Chamisa kanye lo Mnangagwa.
Lo ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ocubungula izombusazwe ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele South Africa. Kunjalo nje ibandla leCCC lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Sevia Kasukwere ngoba kuyindaba yomndeni. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Intwembi enzela omunye umuntu lawe ingenziwa kuwe. Lapho sizama ukutshela abantu ukuthi ubaba kaSwele ukunqatshwa kwakhe ukuthi engabi i-presidential candidate kungenziwa njalo kukhanye kusenziwa kwabanye abantu abangasuye kaSukwere. Njalo into ye-G40 versus Locaster yinto eyazakalayo ukuthi yimpi yomdeni yezanu-PF. Thina bebandla le-CCC siyakhangela sicubungule kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izanu inyamazana enjani ubudlelwane bayo lamanye amaphathi. Sibona kuhle ukuthi abantu baphiwe ilungelo le-constitution, constitutional democracy, labo abantu abavunyelwa ukukhetha lokukhethwa ngabantu. Yikho ke ungabona indlu noma umdeni ibindana bebulalana bebanga izikhundla kungaba njani uma sekuvela omunye umuntu ongasuye emdeni. Izanu itshengise mhlophe lapho ukuthi iyesaba ukuncintisana labanye, kayifuni abantu abaningi ukuthi babuye bazencintisa ngoba ayizithembi. Khonokho ukuthi baze bayedinga omunye umuntu wakomangwana ukuthiwa nguLovedale e-High Court ngumuntu ofana nalofudu othathwe efakwe esiqongweni ezenze ukuthi ukhwele yedwa. Kanti hayi ufakwe izanu PF. Lovedale Mangwana ngowezanu PF. Kutshengisa ukuthi izanu iyesaba amanye amabandla labantu abaqinileyo ukuthi bazencintisana layo. Yikho libona nsuku zonke lokhu eyafakwayo imithetho yezanu yokucindezela. Lokhu kwasungulwa i-CCC ayizakilale kahle iyanqatshelwa ukwenza imihlangano, iyanqatshelwa ukuhlangana labantu. Kutshengisa mhlophe ukuthi ngabe bayavunyelwa i-constitution, ngabe i-CCC layo sebayibhana ukuthi ingakontest. Sesithwele nzima. Lokhu kwaqalisa 2000 ibandla, amabandla e-opposition kawaphiwa intshukuntshu efana nayo ngezikhathi zama-election. So kukhutshwa mhlophe ukuthi izanu ayifuni umuntu olabanye abantu onakana okungasokwezanu. Nangu umntanabo, nangu isihlobo sabo uKasukwere namhla sebemvalela ngezizathu ezithile abazigebha lapha nalaphayana. Kodwa siyakwazi ukuthi kulabanye abantu akuthiwa ngobhutsha abahlale eGoli iminyaka yonke bakupha presidential ballot abazake vele baziwe uthi ngobani lokuthi bahlala ngapi kodwa sibazi behlale eGoli kulabantu abaningi abavotayo abahlala emazweni after 15 years bayabuya bazevota abazake vele banqatshelwe yikho lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ZANU-PF they are scared of any competitive and strong contender. Bayesaba ukugqukulana labanye abantu, bayesaba ukubindana labanye abantu, bayesaba amabandla afana le CCC, bayesaba ubaba advocate Jamisa le labasekeli bakhe. Yikho libona abantu bayadutshulwa, bayabotshwa basemajeli, obaba omdoti labo popurai basebenzisa imbhobho ababotshwa kule impunity. Ngalokho isifundo sesisibona ngalokho abakwenzisa isikaswele ikuthi iZANU ifuna ukudeclare one party state.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina. Singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso insukwini ezedluleyo nxa liqathaniswa lelemelika emkambo webhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku.
Osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabo siphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bebe umthengi ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola lemeli kanye imali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile ezitolo kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhe ekhuphukile ngebond futhi indaba le yama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Ukakathese sikubona ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona ba-price nge-black market rate baphinde bayethenga bona i-US dollar kuhulumende nge-price yabi iphansi. Kulusizo ngoba lo hulumende layo wenza ngani konke lokhu kakubona ngithi sesisebenzela izisa futhi le mali yakhona ayikwane vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi ukungathenjwa kwamandla e-dollar leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Ukukhwela kwamandla emali yeZimbabwe nxa kuqathaniswa liyamanye amazwe kakuguquli intengo yezinto ezitolo isalilokhu ifanana lakhathesi kakutshintshanga lutho. Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Umuso wakobulawayo umnumzana Ronald Gabaza uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasali thembi idola leZimbabwe.
Singayiboni trend yemali leyo ngeke sethisa ama price. Okumqoka ukuthi yikuba le confidence ku currency yakithi. Okwakhathesa iqiniso ukuthi imali leyi asithembi njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje ama price angasoke ehle nge RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi ukungehli kwentengo kwenziwa ukuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kulesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ayikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi labo abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo ukuqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaba ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumende ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho kulokhu kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli Sondambuzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele India ukuba batshiyane lomkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamani lasenkampani ye-eCreator uJoao Jiatong wanyamalala lemali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million obotshiwe izolo. Iphephandaba lobulembo lezimlife.com lilodaba lokuthi kulojaha osakhulayo obhubhe ngenxa yokutshazwa ngumkando edolobheni leGweru. Unkosi yazincube ubikwa ube lomkhuhlane wengqondo ube leminyaka elithumi lasithupha. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani ngufeliqinisa lokhuluma wasejabhiwa elupane ekani. Uyabona izani ishaya phambili ishaya emuva. Uyabona kunje nje eZimbabwe kunama-sanctions kungendaba yayo izano. Izano ihlukumeza abantu amaZimbabweni ifuna ukuthi wona la ama-sanctions engaphumi ibe lonke ivika ngamanye ama-opposition party. Ama-opposition party yiwo abaletha ama-sanctions khona kuyiyo. Iyo izano eletha ama-sanctions. Ma ngabe lo ubaba lo abadonkwa sukwere lo imvalela isithizini eZimbabwe egcwele imvalelelani ukuthi yena accosted uba yipresident imvalelelani njalo nama opposition abo CCC nabo bani bani iyabavala kuma campaign abo ibavalelani izano. Angithi yikho lokho okuletha ama sanctions okwenziwa izano ukuthi ama sanctions engaphumi bese iqada ikhale ithi ama chizi alethwa yilaba abantu ama opposition party baba bafuna ukuletha abafuna ukungenisa abelungu baba bafuna ukubuswa ngabelungu kodwa khona kuyibo ababezazi ukuthi banecala elikhulu abalezayo ukuthi la lelo cala ngokuthi mabe ngavumela ukuthi umthetho usebenze njengomthetho bona bazophuma embusweni mabe ngayekethisa besebenzise izinto zonke ngomthetho bayabona ukuthi bazophuma embusweni njalo bayabona ukuthi bazoluza yikho that's why befaka into tuzalo umthetho ozima ohlukumeza abantu baseZimbabwe kwezolithi lawo ma-sanctions beqinya ngawo kungathi kungama-sanctions kungase ma-sanctions kuyiwa ama-sanctions.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, salibonani lonke balaleli wa-Studio 7. Nansenkayi bakithi, nsenkayi esenta khona fana enkayi khona fana esenta. Nilombuzo mina lapho ngani yanihlukuluza. So kunganithwa amavota asefikile bathi mhla ka 23 August. Kodwa thina phela upresident wethu uChamisa simboni. Asimboni ukuthi simzwela kubogogo eHarare. Bani bani kanti pho thina sizambona nini? Sizambona nini? Kanti kithi ngabe emathebeleni ndizahambela nini? Amavota asefikile phela kuze phela abantu bembone la bekhulumisa la bekhuluma izikhalazo zabo.
Studio 7 ngelona lonke basakaza abaku Studio 7 lonke labasakaza nesitshona futhi labo yabawingelela kakhulu. Into engifuna ukuphawula ngayo lapha yiwa laba abantu abathuna besidiye imthakazi thina sifuna ukuba izikhothamati zezanuphiwe asifuna izikhothamati zeCCC. Kambe kawuboni ngani wena okhuluma ngokuthi iCCC kwathintile ukhuluma ngeCCC sikhuluma nge-CCC yakho leyo lo lawo wena okhuluma ngezano ukhuluma ngezano yakho wekele ukuthi khona abantu bemthakazi ngamagwala wena ongasogwala wenzani wena ongasogwala yikele babe ngamagwala ngoba bavikele impilo zabo ngoba basemlonyeni wezilwane njalo futhi into emvuka uyikhuza bona labo magalela mafa oyinosiqala babekhona kodwa bangaphi namhla hleze eplazini mhamba ngephatapata phansi lawo lokulandelana magalela mafa lokulandelana lento zesitshola lani nilokhu lilandelana lento zesitshola zizana bangamandebele lizadubeka niwe
isalibonani salibonani ekhaya mina ngifuna ukubuza ukuthi kahle kahle amapolice amsebenzi wawo ngokushaya abantu na oro ngifuna ukubuza khona lapho ngifuna ukubuza please amapolice into yayenzayo ayisi right for Raymond Mthethwa we Pretoria
ngiweza ngisithi kunomunye lawo budewe sithi hey linabantu esegoli waye singabe sizovota siyovotela bani ngoba dina bavoteli laba bulala ngezi bavoteli siyazi abantu benza umonakalo omkhulu kakithi ebantwini bakithi amashona so akekho umuntu ozobuye geza ishona liyeke lini ukudelela lina abantu bakithi besetshenziswa ngamashona kodwa lingabona siphumele izweni ngenhloso yokuthi la kumashona asincindezele asitholi lutho linegazi sicela ukuhlonishwa singamandebele abanye abantu bakithi bayakhala ngalaba ababulaleli bancomayo wena dlamini mdala odawula ngqondo
Studio 7 impingelele ekuseni kundawo zonke lapho elikhona hayi sihlale sizwa lo baba badungubani wakuthuma lo wezano lo ukhuluma everyday ngama-development ama-development abo wonke ma uthi uyalalela ezi Harare Victoria Falls Bedbridge uyabona so kanti waye libala izinto abantu esingaziboniwe lingayenzi nje into ecacayo lisilungisele imigwaqo nje sihamba ngayo nale kumakhaya ethu ema-Thebelaland like ukuhlala lisiqambela amanga uyabona sesikhadele ngoba lina aleso bantu abadinga ukuhlonitshwa ngendlela eqamba ngayo amanga phela lilamanga kakhulu zamani kulahla amanga lizama ukulungisa ngapha ema-Thebelaland kumbelani leli ngabakhona le maybe I don't know uyabona because likhuluma kakhulu ngemashona le kodwa lihlala kobulawayo into emangazayo ukuthi why lihlala ngapha kithi lina lingalungisi ngapha kithi so into le ayikhali lisitshela amanga sokuzonke ekuseni la
ye litshola njani kustudio 7 kithi ngizama ukungena noma kungeneka nzima khuluma endabeni yamabhasi esiyanikezwe ubali yabayi 500 ukuthi sabeni siyovota ekhaya uyazi ukuthi lento le yizwe isibuhlungu njalo I'm feeling so disappointed ngabantu bakithi ngoba nini sizama ukuthi sikhulume nabantu bakithi ukuthi asabeni siyorejista ukuvota ngikhumbula mina ngalila ngaze ngangena egroupini yelayini ithi ngikhuluma ngayo indaba le yokurejista ukuvota siyisakhamuzi sathi kimi lapha egroupini elala sifuni iy'ndaba zepolitiki kodwa ukhuluma njalo lo muntu ungaphandle kwelizwe kabona ukuthi ukuba ngaphandle kwake kwelizwe kubangelwa yipolitiki abantu bakithi bayitholile i-opportunity behambe beguqulile izwe lakibo kodwa soze bekukwandise khonokho ngoba abantu abaningi vele ngabarejistanga ipolitiki vele ngabayibheki abanazeleli ukuthi politiki ye barula empilweni ye bakhokhelela ukuthi bephile bevuke bephila kanjani kusasa lokhu kubuhlungu lokhu bese nitholile impela i-opportunity ukuthi sihambele siyovota abantu kodwa sikhangathi sizohamba sibalutshwana abantu abaningi abarejistanga
alawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo mnumzana Tim Scott asenelisile ukuthola imali ezabavumela ukuthi baphatheke labanye babo abalichumi lambili kungqoqo mpikiswano ye-debate mhla ka-23 ngenyanga ezayo. Le ngeyakuqala ingqoqo mpikiswano. Kodwa omunye wabo ongumongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kule debate ngoba uphenyo luveza ukuthi inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethe yezicubungulo zombusazwe zithi umkhankaso kamnumzana Trump awusoze ube lula ngenxa yamacala awethwesayo ambalwa. Umthethwandaba weMelika usanda unquma ukuthi umnumzana Trump ulomlandu kucala aletheswa ngowesifazana othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ngalolu daba.
Amacala alawo maningi kakhulu. Maningi amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala kodwa ke kulamacala icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakala i-documents lezi angibona ukuthi laphana kuzamsiza kuhle ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulacha kodwa wala lawo ale lawo angathi uyawafihla ngathi kutheni ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko okwesibili khona lokuyana ukuthi athenge upresident ahlale abukele iTV abantu bediliza iWhite House lokhu kuthiwa i-insurrection kana ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders ukuthi abantu laba bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khonokho yana babekwenza kodwa wabukela wayekela kufanele lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni ukuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela labo abanye ezambuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kuziya khona ngale hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetha
sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections wumbe abebandla lama Democrats engenelisa ukungena kukhetho ulethuba na lokunqoba
mina mbona ngathi hayi uphumelela kwakhe kuza kuba nzima ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama Americans amvotele ukuthi abe ngupresident ikakhulu ngemva wokuthi ehlulekile ithemu yakhe yesibili abesezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa iAmerica saziwa njengepolisa ledemocracy emhlabeni sokusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la kuzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngupresident njalo.
Kodwa siyananzelela ukuthi umnumzana Trump ulabanye abasekeli bakhe abakhanya ingani bamlandela lanxa kutheni. Kambe bona bale ndaba yini lamacala akhe kumbe lokunye okungalunganga abikwa ekwenza.
Ye, liqiniso lelo ukuthi bakhona sivile abalandeli baka Trump abamlandela lo bakutheni kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngathi babona ngathi uTrump uyacindezelwa kumbe umthetho kawusebenzi ngendlela okumele ukuthi usetshenziswe ngayo ngokufana nayo kodwa ke qinisweni ukuthi bangathi baphandlekile ukuthi babone ukuthi kulokungalunganga okwenzakalayo kuzajinge kufanane lanxa kungaze bahlale bemsekela lanxa enzeni okuphambanisekileyo bona bemilaye kodwa abayisibo abayimajority abayibo abanengi abantu bangabantu abalutshwane abasekela uTrump yiko kuzakwenza ukuthi aluze futhi ngokwesibili kumbe ngokwesithathu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obuxoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas.
Angifuna umjolo
zinto zami zokujola ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhla ingoma kapage igama lami nguChris Gande ngilifisela impela sonto elithukela sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.